Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali chona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukelayo emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili umsakazi sesenhlolanja 2018 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Lo mlayezo ngokufisela uDr. Morgan Tsvangirai ukuthi akalulame ezinhlungwini lezi azizwayo ukuthi aze azoqhubeka lo mcimbi esawuqala ngo-1999.
Ngesikhathi iningi labezindaba bebika ukuba uyaziqinela umkhuhlane emkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai. Abasekeli bebandla lakhe bathi balethemba lokuthi uzasila abuyele ekhaya.
Ingenza ukuthi kwesinye isikhathi kube nzima nakumnankaka njengoba bonke bevele besazi ukuthi bayizikliwi bayazana ebugebengeni babo ebuseleni babo. So bangaqalisa ukuchazana okuzabangcolisa okuzenzeke ukuthi umphakathi unanzelele ukuthi kawusoze ubaphathe kuhle.
Lamukelwa ngembono ehlukeneyo udaba lokuphenduka kukamongameli Robert owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kwezombusazwe obikwa eseqoqana labanye bakhe abe-G40 ukubumba ibandla elithiwa New Patriotic Front. Ikholeji le-National University of Science and Technology, INUST, seliqale umkhankaso wokufinyelela abafundi bakoBulawayo ukuthi baze ukuzokwenza izifundo kule ikholeji ngobunengi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ngesikhathi iningi lentatheli izindaba kwele South Africa libika ukuba uyamqinela umkhuhlane umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai. Abasekeli bebandla lakhe kwele South Africa lapho ayelatshwa khona bathi balethemba lokuthi uzasila abuyele ekhaya ayekhokhela ibandla lakhe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Impila kahle yomkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai bekuludaba olusematheni lamhlanje ezindabeni kwele South Africa. Umnumzana Tsvangirai kwesinye isibhedlela eJohannesburg lapho aze khona ngozibandlela ezokwelatshwa umkhuhlane wemvukuzane. Iningi labezindaba laba bathi ubangwa lezibi okaTsvangirai. Le yinto egcizelelwe ngesinye isizalwane seZimbabwe esingathandanga ukuvezwa igama ngoba singelalungelo lokukhuluma simele umkhokheli MDC umnumzana Morgan Tsvangirai. Limbiko isilethe kudana kwabaningi abeZimbabwe abakwele South Africa. Kodwa iningi labasekelwe ebandla le-MDCT bathi kabalahlekelwanga lithemba lokuthi umkhokheli wabo uzasila abuyele ekhaya ukuyaqedelela umsebenzi wokubuyisa umbuso okhululekileyo. Ilunga le-MDCT kwele South Africa unkosazana Bimbayi Maveruze uthi umnumzana Tsvangirai indoda ehlula ubunzima obukhulu eZimbabwe ngakho akathandabuza ukuthi lalo mkhuhlane uzonqoba.
UPresident Tsvangirai uzoba right ngoba ngiyathemba ukuthi naye he's a strong man and he's a fighter. So all our hopes nje we are believing God and sithemba uNkulunkulu ukuthi uzosenzela ngakho namandla.
Le nkulumo egcizelelwe esiphathamandla se-MDC kwele South Africa umnumzana Austin Moyo laye othi akathandabuza ukuthi imthandazo yabo izaphendulwa.
Lo mlayezo ngokufisela uDr. Morgan Tsvangirai ukuthi akalulame ezinhlungwini lezi azizwayo ukuthi aze azoqhubeka lo mcimbi esawuqala ngo-1999 ukuthi silwele iZimbabwe entsha. Lulama la okhona Dr. Morgan Tsvangirai uze uqhube uqedelele umsebenzi esawuqalayo.
Kusenjalo umbiko wethulwe kwezokuxhumana kuTwitter phansi kwegama likamnumzana Tsvangirai. Yena ngokwakhe uthi uyamangala ngembiko yabezindaba ethi usebangwa lezibi ngoba yena yebo uyagula kodwa isimo sakhe asethusi njengoba kulezibonelo sokuthi ngumkhuhlane osalawuleka. Inengwele South Africa likhala ngokuthi aluba liyaphiwa ithuba lokumethekelela isibhedlela kodwa bezempila kahle bathi sikhathi sonke umuntu osesimene singasihle ikakhulwe lomkhuhlane wemvukuzane akukhuthazwa ukuthi ethekelelo ngabantu abaningi njengoba bengagcina bemthelela eminye imkhuhlane engangena lula kuye ngenxa yesimo sakhe. Ministry of 7 Johannesburg le South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Zalani zeZimbabwe seziveze ukuphatheka kubi ngodaba lokuphenduka kwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe kwezombusazwe obikwa eseqoqana lamalunga aqotshwa kubandla lezanu PF abecele elithiwa G40 ukubumba ibandla elithiwa New Patriotic Front lona elikhangelelwe ukuma kukhetho lwalonyaka. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Umgabe kubikwa engabe ethembe abalandeli bakhe bemaphandleni abavame ukumsekela kukhetho lonke oluphele lwenziwa lokhe elize lathola uzibuse. Kodwa abanye njalo ngabathi yena lamalunga awe G40 agoqela uSkhwica Mfundo Jonathan Moyo, umnumzana Sevia Kasukwere lomzukulu wakhe umnumzana Patrick Shuawo kumele baphume baphele kwezombusazwe. Kukhanya amalunga aleli bandla elisha elibikwa ingabe ikhokhelwa umnumzana Sydney Sekeremai njalo izaphendulisa unkosikazi Grace Mugabe obikwa eseSouth Africa lapho abasalungisa ingwalo zabo lokuhlela indlela abazama ukulwisana lomnanga kwayena owabakhipha esihlalweni abanye babaleka elizweni. Ingcitshi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthe umongameli Emmerson Mnangagwa kasoze ayethuswe ukuphenduka kukaMgabe ngoba esegugile njalo engelelithi ukuxoxa uZulu ukuthi amvotele kukhetho oluzayo.
Esikubonayo ukuthi umnumzana Mnangagwa kasoze vele ethuselwe ukuphenduka kwa President Mugabe kupolitics ngoba lokho asikubone kuyinto engayenzakala. President Mugabe usezigugele akaselawa amandla okuthi engatshona egijima ilizwe lonke ekhankasele ukuthi abantu bemvoteni.
Uphinde wathi abantu abanjengoProfessor Moyo bayamsebenzisa njalo yena njengomuntu othanda amandla kakuboni lokho ukuthi uyasetshenziswa ubonela isikhundla akhitshwa kiso engazimiselanga ukuthiya. Unobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi yezinaso umnumzana Ashifunye uthe uza kuba nzima ukuba umgabe akhiphe umnangagwa ngoba umongameli wahle wabamba ingxenye zonke zikahulumende ezingazama ukusetshenziswa ngabe New Patriotic Party.
Kuza kuba nzima for umnumzana Robert Mugabe ukuthi akhiphe umnangagwa ngoba umnangagwa wakwanisa ukucapture ama institutions njenge army la media ukwansi uyicapture. So even siyabona even xa sireferensa to i-document labo abalithi Blue Ocean Strategy kunzima for umnumzana Mugabe ngoba labana amadoda basebenza babamba ama institutions whilst umgabe yena wabamba ama individual.
Ilunga lenhlanganiso yeJamuka sesijikile umnumzana Happiness Ncube uthi ibandla lelingenza kube nzima kumnangagwa njengoba kungabantu abake basebenza bonke abazama ukulungisa izenzo zabo ezimbi.
Ingenza ukuthi kwesinye isikhathi kube nzima nakumnangagwa njengoba bonke bevele besazi ukuthi bayizikliwe bayazana ebugebengeni babo lekuseleni babo. So bangaqalisa ukuchazana okuzabangcolisa okuzenzeke ukuthi umphakathi unanzelele ukuthi kawusoze ubaphathe kuhle.
Enye ingcitshi yezombusazwe umnumzana Leopold Mnende uthe umgabe engathatha amavoti emaphandleni ngoba wayevele ethandwa ngabahlala khona kodwa okungamhlupha yikuthi abantu abasebenza naye sebesaziwa ngokusela.
Umgabe engathatha sibili amavoti emakhaya ngoba siyamazi from kudala ethandwa ngabantu bemakhaya. Yikho lokhu kuzaba nzima kumnangagwa ukuthi ibandla lakhe lezanupf alisoze liqamuke ngasesendayeni.
Ibandla le-New Patriotic Front likhangele ukuncintisa kukhetho lwalonyaka lapho abanye abathi lizama ukudlisa umnangagwa ngenxa yalokho abenze khona kumnyaka ophelileyo. Nxa umgabe engiyamela leli bandla nqobe kukhetho uyabe esengezele phezulu kweminyaka phosi engamashumi amane 37 ayibusayo. Ngemva kokususwa kwakhe esikhundleni ngabe kutho ngomnyaka ophelileyo umgabe umkakhe uProfessor Moyo ukasukwela bozwawo abakabonwa emphakathini kodwa bavame ukubonakala enkundleni zokukhulumisana lokuzilibazisa zebulenjini loba ezindabeni lapho umoyo ake waxoxa lentatha lezindaba zomsakazi we-BBC. Imele isitudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz. Kwalithi le National University of Science and Technology iNASTE seliqale umkhankaso wokufinyelela abafundi bakobulawayo ukuthi baze ukuzokwenza izifundo kule ikolishi ngobunengi. UMathabile Masuku usethulela lolu daba.
Laloba ikolishi leNASTE lilezifundo zezinga eliphezulu zama-sciences, kodwa lilazo ezigoqela ezeminye imisebenzi ezinjengezamabhizimusi, ukuphathwa kwemali emabhanga lokwezintatheli izindaba lezinye. Obona ngokwethula kwemibiko eNASTE uNkosikazi Lindiwe Nyoni uthe bananzelela ukuthi uBulawayo akala lwazi ngezifundo eziqhutshwa eNASTE, ngakho bayabukisa abakwenzayo emizameni yokuthi baxhumane labantu.
Sibuye ukuzokwazisa uBulawayo ngama degree programs esilawo eNASTE, National University of Science and Technology University evele iBulawayo. So sananzelela ukuthi uBulawayo akalalwazi olugcweleyo mayelana lama degree programs esilawo, njalo ngakho sibuyile eBulawayo Center lapho sibona ngani abantu bangasifinyelela khona ngoba kupha ngathi kwedolobho.
UManyoni uqhubeke ethi uhlelo lolu soluncede kakhulu abantwana abangafinyeleli ukuthi bayefika eNASTE, njalo abantwana balakho ukuthola indawo eNASTE hathi ukwesabela khatshana.
I-program leyi siyananzelela kakhulu kubana isincede kakhulu abanye abantwana akade bengafinyeleli ukuthi bagade baye eNASTE, and kulabanye vele akade bengelalwazi ngisho ngeNASTE. So uyathola ukuthi umuntu uyafika abuze ananzelela ukubana uya qualify uku enroll for ama degree programs lawa, and then siyakhuthaza kuma kuBulawayo nje even abonke nje abalabantwana abaqedileyo ama A levels abo ukuthi iNASTE ikhona, iNASTE ilendawo laba ilendawo yabantu ababo ukubana bathuthukise imfundo yabo ba enroll for ama degree programs. Because so kukaningi sisizwa kuthiwa iNASTE ayithathi abantwana, iNASTE ifuna ama 15 points kuphela, kodwa sikutshoyo ukuthi uyabuya nxa uqualify ama subject akho ehambelana lama entry requirements esilawo, uyenelisa ukubana u-apply, and as long qualify indawo ikhona, indawo eNASTE ikhona. So siyakhuthaza abantu sibangahlali phansi, uyakuthola ukuthi kulo muntu uyabe lama 8.7 points esithi ayi eNASTE akuhambeli, kuyangeneka eNASTE ngama points wona lawo.
Osakhulayo umnumzana Peter Mugodi uthi uncedakele kakhulu ngoba ethole usizo abeludinga, njalo wabona ukuthi laye ulakho ukuyithola indawo.
And ngaqedu upper 6 and not Lee, so basincede kakhulu ngoba then otherwise besimele siye ngale eNASTE and sibese siya inquire khona ngale ama details angikhona about izinto esingakwazi lama careers angikhona ukuthi uyayenzana afterwards. Thina besijayele ukuba wasifika yaba ngu-doctor or something, but then they are so insightful basing say lezi izinto oshuye udon't expect ukuthi ungaqualifya, and so mna ebengadingi, I think I don't hear qualifya because I thought umile impele like 12 points one, but then being the seven, and then I discovered I qualify for a lot.
Unkosikazi Michelle Mwale uvumelane lo mgodi ethi uthole ulwazi lokuthi yena engathola ithuba kuziphi izifundo.
Iyanceda kakhulu because bakutshela ukuthi ngafuna ukuthi wenze any course right, bakutshela ukuthi ungabhenefitha kuyiphi kakhulu, ekufithayo yiphi kahle kahle.
Abasakhulayo bebephithizela bebuzisisa ukuthi bengangena njani eNUST, njalo iningi lijabule kakhulu ukuthi bathole usizo abakade beludinga. INUST yiyo yodwa iyunivesithi enikeza izifundo zesayensi emhlubulweni weMandebeleni, kodwa iminyaka eminingi kuhlala kugcwele abantu abavela ezabelweni zangempumalanga kwelizwe, okusolisa uZulu kakhulu ethi uyabandlululwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkosi.
Yebo yebo yebo, umsakazo omuhle. Mina ngingumike Hobe, umsakazo weStudio 7. Ngithe ngithathe leli thuba ukuze ngilinxuse lonke ukuthi lingene kuhlelo lwabasakhulayo olwele connection ngo-8 ntambama. Namhlanje sixoxa ngohlelo oluqhutshwayo okwamanje eZimbabwe lokubhalisela ukuvota olwe-biometric voter registration mop-up exercise nabekhomishini eZimbabwe Electoral Commission olugqitshwa ngolwesine. Sizaphatha njalo udaba lokwethuselwa kwabantu lapho okubikwa kulabantu abahamba bethatha ama-slips abantu bebhalisile. Nxa ufisa ukungena kuhlelo, thumeza inombolo zakho ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318. Lingasixhuma njalo ekhasini lethu ele-VOA Ndebele enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana eyoyabulenjini ku-Facebook.
Ukwehla kwentengo yamafutha ezimota kunye lezinye izibonelo kwezomnotho welizwe kungaba kutshengisa na ukuthi umnotho welizwe ususiba nganeno, kulandela umbiko kamongameli Mnangagwa. Lo ngumbuzo esiwubuze uZulu Mathupha labo somabhizimusi ukuthi bawubona njani umnotho, ikakhulu nxa buqathanisa lokwenzakalayo. Umnumzana Emerson Mnangagwa egcotshwa ukuba ngumongameli wazisa ukuba kumalanga alikhulu alandela ukuqala umsebenzi wakhe kuza kuba lempawu zokuthuthuka komnotho welizwe. Kodwa isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi akula nguquko isibonakala.
Iqiniso lishilepha njengemathebhelele nje ngapha, akula lutho lishintshileyo. Imisebenzi yokungabonakali, imali nakho kuloko kusakhanya abantu belakozihlala izimali zangifona, into lazo intengo zangifona nazo zidlozi phezulu kona ngale, akula lutshintsho esilubonayo sibili. Ngokubona wami ngibona ngani engxenye singaya kuma-elections lawa azaba PC4. Then it is Keta or Wungano,
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga uthi umlomo kamongameli Mnangagwa awugcwalelwa mfula, yikho uyakhuluma nje kuphela.
Umnotho welizwe ulokhu phansi okumangalisayo, kodwa ungabuthuthuka emlonyeni kapresidenti Mnangagwa. Emlonyeni hayi, Mnangagwa ubukhali, kodwa ekwenzeni hayi kakulanto ayenzileyo. Njalo abanye abanjengathi asikhangelelanga ukuthi angenzani, ngoba i-37 years leziyana nguye phela adincedisana lomgabe ukubulala le economy. Pho angabe ezayilungisa njani njengoba lo mbuso lo ekuwuthatheni kwakhe kakawunikwa ngabantu kanye ezandleni? Uyakwazi ukuthi kube lokuxabana okukhulu baze abebutho bangenela bamncedisa ukuthi abe kulo mbuso. Labantu nje abaningi abanjengathi kasikamboni njengomuntu okuthiwa hayi ngumuntu sibili lathi singahlala sizinze, ngoba umbuso lo kakabi lawo njengoba siya kuma-election, ukuthi umuntu wonke nje amazwi wonke lanxa ethembisa ngomlomo kodwa ku ground hayi kakulalantu asibini.
Ilunga ledalela parliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi akula ngoquqo ekhona elizweni ngoba konke okuncane okwenzakalayo lanxa kumele kwenzakale njengemfanelo kubonakala sengathi kuyabukeka.
Okwakuqala umbono wami uqalisela ekuthini nxa sesithi sokube nguquko kanti kwakuvele kumi njani izolo lokho kungakabi benguquko wena le lika ngayo. Okwakuqala into esiyaziyo ukuthi intengo zempa yezinto elizweni likansa mhlawumbe ngeviki langeviki. Okwesibili akade sikunanzelela ye intengo yefiweli ibiphezulu ukwedlula amanye amazwe ahlanganisa izindawo zambia nabomalawu. Bekungcono emntwini ohlala endaweni enjengasefolos ukuthi ehambe edinga ifiweli ezambia kulokuthi ethenge ezimbabwe nxa yentengo yezimbabwe. Siyananzelela ukuthi imali imzila emabhanga yikho kade vele kuyimpilo kade ikhona isikhathi sonke. Siyananzelela ukuthi imali emabhanga ibingatholakali, imisebenzi ibingatholakali, amafektari ebevala. Khathesi-ke yikuyilo kukhona ngizila edolobheni leHarare khathesi imizila emabhenki kayikapheli ilokhu ikhona. Izolo bengobulawayo kuhambe ebhenki kobulawayo ngithole abantu benyathelana begcwele indawo yonke bedinga leyo mali ukuthi beyithole. Ungangena phakathi imali ekade itholakala ngama-$30. Okutho ukuthi entweni zemali akukabi lolutho solutshintshile eZimbabwe. Imizila ilokhu ikhona, ilokhu ikhona injalo abantu belokhu belala emabhenki. Singakhuluma-ke ngokwefiweli. Ifiweli nje okwenzakeleyo yikuthi ifiweli yethu ibidura ngenxa yokuthi uhulumende ubethatha umthelo omningi kufiweli. Khathesi-ke into aseyenzile uhulumende yikwehlisa umthelo okade ewuthatha kufiweli. Kodwa kusitho ukuthi intengo yefiweli yehle ngemali yona leyo ngesilinganiso sonaleso uhulumende ayehlise ngayo somthelo wakhe. So akulalutho olukhulu olutshintshileyo kwifiweli yethu. Kodwa-ke siyakwazi ukuthi ifiweli ngeyinye yama-contributors totally expense i-cost yokwenza ibhizinisi ngaphakathi nakwelizwe. Siyananzelela ukuthi ukwehlisa lokho akwenzileyo uhulumende mhlawumbe uzanceda, but ukwehla kwakhona lakho kayehlanga kangako. Akulalutho singalubhala siluthi kwenzakala into emangalisayo. Yehlile ngesilinganiso esiphansi kakhulu okokuthi i-impact yayo kumkhonomi wonke amboni ukuthi ingazwakala ngokuphangisa. Ama-companies asevulile kafika waboni imisebenzi lokhu ingatholakali. So umkhonomi-ke esikwaziyo nje sokuguqukile ukuthi sokulokukhuluma okuningi okuvela kuhulumende kokutshengisa ukuthi khona uhulumende uthi yena kunezinto azenzayo kumbe kunezinto afuna ukuzenza, kodwa ku-ground esibili phansi hhayi kande akukatshintshi lutho. Into lokhu zifanana abantu beZimbabwe lokhu basebunzimeni, imali abayitholi, imisebenzi kayikho, abantu lokhu behlupheka. Awukabi le nguquko ekhona esingakhuluma ngayo kwezomkhonomi.
Kambe kungakutshengisa na ukubana umnotho usunganeno? Nanku imali emabhanga lokhu ingatholakali, njalo le mpahla ezitolo lokhu intengo iqansa. Okwamanje-ke ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weleMelika.
Umphathintambo wohlangothi lweMelika olubona ngokudlelana labanye amazwe ole-Department of State usanda kwethula umbiko othi ilizwe le-Iran selingelinye lamazwe okuthiwa asekela amalwecaja. Ngakho-ke ilizwe leli sokuthiwa ngelinye elingaphansi kwesikhonqo sokulonda amalwecaja esibizwa ngokuthi yi-countries of particular concern. Amazwe la alithumi kuthiwa asekela amalwecaja njalo kawahloniphi ilungelo labakhonza inkolo ezitshiyeneyo. Kubikwa ukuthi ilizwe le-Iran kalifuni ukuhlonipha abantu abakhonza okwehlukeneyo. Abakhangelane lelungelo loluntu bathi unkosikazi Shame Esave umka Victor Petamraz wayekhokela ibandla le-Assyrian Pentecostal Church uthwele nzima kwele-Iran. Usanda kukwetshelwa ukuhlala entolongweni okweminyaka emihlanu ngenxa yokholo lwakhe. Ngontulikazi ngomnyaka ophelileyo umkakhe wagwetshelwa ukuhlala entolongweni okweminyaka elithumi kulandela ukwethiswa kwakhe icala lokuthi wenza ongahambelani lezomvikela kwele-Iran. umntanabo uRamil wetheswa icala elifanayo. Kubikwa ukuthi abantu bokholo lwesiKristu batholise nzima kulelo lizwe. Abalitshumi bavalelwa ngomnyaka ophelileyo ngenxa yokholo lwesiKristu. Abalandela ukholo lwesiBahai labo bathwele nzima kwele Iran. Sokulesikhathi abantu laba betholise nzima ngurhulumente walelo lizwe.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende wele Melika. Okwezemidlalo akazimiselanga ukuthatha umhlala phansi umqeqetshi olodumo uCosmas Zulu ngemva kokwehlukana kwakhe leqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha loludaba ngokugcweleyo ekwabulawayo.
UZulu oleminyaka edlula amashumi amahlanu eseBholeni njengomdlali lomqeqetshi uthi udinga umsebenzi ngoba ulwazalo uthele kuminyaka yonke leyi akumelanga afe lalo kodwa kumele alwedlulisele phambili kubaqeqetshi abancane kulaye.
Umnyaka lo yabakhokheli be-Highlanders abazange barenewe i-contract yami, so angina msebenzi, sendinga umsebenzi wokuthi ulwazi lwami ngingabi lakhi. Wonke ama-team abangafuni u-technical advisor, u-goalkeeper coach, ukuthi ama-coach abo abancane ngibanike ulwazi lolu ukuthi ngiyongena egodini lolwazi lolu.
UZulu waziwa kakhulu ngegama elithi Thano, ufikise iminyaka engamashumi ayisithupha lathoba mnembili yokuzalwa mhla ziyithoba mnembili kunyanga kaZibandlela. Njalo uqale ukudlala ibhola ngomnyaka 1967 ekufikeni kwakhe edolobheni lakoBulawayo. Udlalele amaqembu abalisa ele Bushbucks, ele Eastern Midlands, ele Eastlands, ele Olympics kanye lele Mashonaland United engakabuyi kuqembu leHighlanders ngomnyaka 1980. Ukuqeqetsha ukuqale ngomnyaka 1983 eseqembu leHighlanders engumsekeli wesizalwane selizwe leScotland uBobby Clark. Uthi uyalibonga kakhulu iqembu leHighlanders ngoba lidlale indima enkulu ekumakheni kuba abe ngumqeqetshi ohlonitshwayo.
Ngithanda ukubonga ifamily leHighlanders iminyaka yonke from 1980 until kathesi sengiwine amakhapu angu-20, two league championship. Ifamily leHighlanders ngiyayithanda kakhulu, even ngangihamba e-street ngiyahamba 5-10 meters umuntu wonke weHighlanders uyangimisa embuzo ukuthi kathi mdala iqembu lihamba njani. Labazali abangifonelayo bembuzo ukuthi kathi ngingabuyisa abantwana bami kuHighlanders.
UZulu wasebenzela amaqembu abalisa ele AmaZulu, ele Real Stars, ele Zimbabwe Saints, ele Quellerton, ele Zimbabwe Leopards, ele Sizane kanye lele Talent Vision kwele Zimbabwe. Ikanti wasebenzela njalo kwele Botswana eqeqetsha iqembu leBotswana Meat Commission. Ni Mele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ngakhethukani wathi ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Ngesikhathi nengi lantathela izindaba libika ukuba uyamqinela umkhuhlane umkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai. Abasekeli bebandla lakhe bathi balethemba lokuthi uzasila abuyele ekhaya.
lwamukelwa ngembono ehlukeneyo udaba lokuphenduka kukamongameli umnumzana Robert Mugabe kwezombusazwe obikwa eseqoqana labanye ababe ku G40 ukubumba ibandla elithiwa New Patriotic Front. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.